ekhaya ngizela eBlamtree eThekwane but ngikhule ngazalelwa ngakhulela kobulawayo but anje sasihamba isikolo ngazivala nqa umntana ekhalanga yabona isikolo zivalwa sahamba lezi emakhalangeni sibona isihlobo makhelwane so sikole nje sihamba back and forth between Bulawayo and Blamtree and then of course our boarding school sesingane sesikhulele
wasusiza ngapha kwele Melika kuyini okwakuletha ngapha njalo wabuya nini
Sabiya ngo 2000 I think I vele laphana generally isikhathi sangikhona abantu nje kwakungani sokushishineka ekhaya ngaleso kwasokulo kuhamba hamba okuthize sasike sazama-zama coming out of college ukucabanga ukuthi sizayenzani sesebekhuthelele ukuyenza lokhu nalokhu ekhaya but kwakungani kwezinto kwangikhona kakuhambi ngendlela esasifuna uhambe ngayo sacabanga ukuthi hayi ngcono sizozama ukuphuma siye esikolo siyezama ukudinga lawo ma-masters ngangifunde lo mngani wami wayengu-American Mr. Uzet ngo-2004 so nguye owasincedisayo ukubuya ngapha
wabuya lo mdeni wakho ngaseneso sikhathi lalile abantwana
sasilo mntwana yedwa but hayi umntwana wasala ekhaya because I mean isikhathi sangikhona mina ekhaya sasiwuthanda nje ekhaya kwakungani ukucabanga ukuthi sihambe phambili endaweni esingayaziyo sihambe lo mntwana so mntwana wasala sasesibuya sibodwa ukuthi siqale sizobona ukuthi kunjani
ngithe selifikile kwino elakuthola kunzima ngempilo yangapha
akwakunzima mina engikukhumbulayo kwakunzima sibile kakhulu yisizungu I don't think ukuthi anything nje yayisilungiselela ukuthi ukuza kanjani ukuba yini lotho thina sifika sase-New York so okungelala muntu oyedwa omaziyo indawo yesikolo mina ngesikhathi sangikhona ngangisakhangele bekuzenine e-Canada sasesizama nje ukudinga ngapha but hayi isizungu sasesibulale e-New York up until omunye umngani wethu wazi wathi buyanini e-Indianapolis Indianapolis yayela amazimbabwenza amaningi so Indianapolis wasiya ngoba kwasekuvele sokule community and abantu babencedisana i-information indawo zesikolo landani hayi impilo yethu yabangcono kakhulu sesise-Indiana because langama-weekends amazimbabwenza sasihlangana even sesingama-international students sasihlangana so kwakule support family izinto that we're going through you know socially i-support yangkhona yayisikhona so Indianapolis yayile quality of life in the percentage wise
kuqakathekile ukube livakathelana njengabantu abavela ndawonye
ngithi mina vele lakathe sikuya kungimangalise nxa abantu ngiyazi ukuthi abantu ekuphileni lapha abantu bayakhuba nalanilani but hayi mina ama-Zimbabweans angikhole ukuthi engingafuni ukuhlala lapho ngela ma-Zimbabweans khona sekule total I think sesungisangikhona lokujoka impilo kungangibulala
lithe seliqede ubufunda lapha selenza ama-masters kwaba lula yini ukuthola imisebenzi
yazi i-Indianapolis yabangani iyakhathaza kwakuhluka naye ukuthi indawo zingaba zincane I think abantu abaqhatshayo bayakhetha so mina kwakulula for I think ukuthi like ukuthi ungene safika sangena lula but ngoba sesiphiwe izibindi ngabanye abavele sebekhona right nakusikhathazanga ukuthi singene ku-accounting vele sifika sahle safika sangena kwakusathiwa i-accountants on call Agilon Finance sahle savela safika sangena sayasebenzela ama-insurance company
liphila ngani njalo kuyaphileka yini ngomsebenzi eliwenzayo lapha eMelika
kuyaphileka because ngisesesikolo kwakulula ukuthi ngapha ngisesikolo ngapha ngiyenza some temp work ngoba i-temp work lakho yayikunika i-freedom ukuthi ubona ama-corporate environments ahlukeneyo but isikolo sasuka sadura siqale sasihambe isikolo sonke lo mngane at the same time but yeyi i-school fees okuzimali esasikukubambanisele kwasongani sokuthi lathi liyasebenza lisezo kwakuthiwa up masinyane so kwagcina mina sengiqhubeka yena esimambijana but sena wahle wangena ku-professional like real estate accounting so nguye owancedayo sengiqede lami ukuthi angifundise i-real estate accounting so sengiyi-interviewer for a professional job I interviewed for a real estate accounting job.